ngathi nakobulawayo silokubizwa kuthiwa yi-provincial anti-stock theft crime team. Elami umkhulumelo wamapholisa lokhandi lo-coordinator ye-anti-stock theft operations. Sesibhodile kubalimi bonke abagqagqele iBulawayo sisenza imihlangano. Sibhodwe i-Plant Road ubhoda ngasentshonalanga kuNyamandlovu Road, Osolusi Road, Falls Road, ngisho amapulazi ubhodi iBulawayo yonke sayihlanganisa ngqe. Sikhuluma labalimi sibatshela ukuthi kungenze kanjani ukuthi inkomo zabo zingatshontshwa. Sesiyenze lokhu sabanika ukuthi bengakanjani futhi ukuthi basebenze ndawonye lamapholisa. Lokhu sokunike impumelo enhle kakhulu ngoba ama-Honda Fit asetholakala ebanjwa athwele izinyama ezenkomo and baze babulala enye inkomo eholendesh wayehluleke ukuthi bayingenze kobulawayo bayibinga inyama bayichayega and kunzima ukuthi inyama yenkomo ezijotshweyo zingene. Kanti-ke kuHarare Road e-Kensington Road sikwenzile futhi lokhu izakhamuzi zasukuma noba zingabona nje iroli idlula ithole inkomo bafonela amapholisa. Ngikhuluma nje evikeni iphengileyo sithole inkomo ezingamathumi amabili ebezijontshwe esigabeni senyathi sazithola sezikuma-50 lots ngenxa yokuthi abantu basebenzisa esibatshela khona ukuthi ama-personal brands kukhangelwe kama-brand sahlanganisa inkomo ezicathi ezijontshiwe lomnikazi wazo yindaba esiloko sisebenza phezu kwazo zabamba imbuzi ezingu-100 ezazingabuyanga kahle zivelela endaweni yasesibhinga. IBulawayo ngikhuluma nje hayi ama-farmers amaningi asesebenzelana lamapholisa asebevumile ukuthi hayi imigwaqo yethu sesiyivala ukuthi ingasangenisa inkomo ezijontshiweyo. Bengikhuluma lama-farmers kugrupu about 1025 ama-farmers ngibanika futhi amacebo okuvikela inkomo okuventa izisebenzi okuthi labo bengama-farmers bengomakhelwane futhi bengajontshelani. IBulawayo ngokubona kwami ukuthi umuntu ngekazibuke kodwa IBulawayo ngokubona kwami asesiphambili kakhulu ngokulwisa indaba yama-stock theft.
Ubukhona njalo umkhankaso wokuthi imota ezitshayelwa edolobheni enzekini yedolobha lakoBulawayo zingekho emthethweni lazo zisuswe bavuma ukuya egodini kumbe hhayi?
Kukhanya ukuthi imisebenzi esiyenzayo koBulawayo yonke iyaphumelela. Ma ungafika nje ukungene esiDCBD koBulawayo la ungajabula ngoba usobukhona usungapaki imota yakho kuhle usungahamba kuhle. Sibonge bona abanikazi bezimota esithi ngama-public transport associations ojohambayo obhukta kulabanye sothiwa ngovukuzenzele basinceda kakhulu kuba le discipline sebe-cooperator njengamapholisa. Sithanda ukuthi simbone uZulu ngokuthi hhayi bavumile ukuphuma emgwaqweni kulutshwana yebo kambe oyabe buye koBulawayo engakwazi ukuthi imota azivunyele ukuthi zipake emgwaqweni kezi ilayisensi yakhe engayithathanga kahle kodwa afundiswe ngokuklentshela imota yakhe ngokunikwa amatiketi hhayi konke kuhamba kahle.